izulu lalonyaka kande alikacaci. Engingakutsho yikuthi izulu lalonyaka ngathi mina ngamafitshane ngithi kukhanya ngani kalikho kahle, ngoba ngingakhangela izulu esilitholeyo kunyaka ophelileyo lele likhona, hhayi angingaboni tulu zidabe likhona kuhle, ngoba lezi gabeni ngali inhlanhla nje abantu bafanisile ukudebadeba njalo bakadebadeba. Kodwa-ke okusilelayo nolokuthi liqinise lenze la manzi, njengoba nje isikhathi senese sikhona izitulo zethu zifuna amanzi. Ngokunjalo amanzi akabi khona, kodwa abantu babhizi bayalima. Kodwa indawo kubi ngoba hhayi komile, kuyahamba nje kusiba lapha nalaphana nje okukuthiyana kuthiyana ngezigaba. Kodwa kwazi kodwa kusenza ngani umumo wakhona kawumuhle nje emkhathini wezulu.
Zona izifuyo-ke zikhona ezicubayo kumbe zisaqinile?
Okwakathetha hathi izifuyo azikho ezicubayo fili, kukhanya ngani ukuna kwezulu kweminyaka ephelileyo kumncedisile kakhulu ukuthi anishile baba kuningi. Izifuyo zethu azange zibe nendlala ebusika lapho, kutho ukuthi-ke ngokunjalo izifuyo zibe zibhizisuke kulesi sikhathi zoku ziqinile. Kwazise khonoko sokukhona okuluhlazanyana ebezidobhadobha khona kungconywana kuyaziphilisa inkomo ziqinile ethinini.
Yona imbhida yemasimini nabodelele kuyatholakala yini emasimini la?
Kuyatholakala kande, kodwa kusenjengalokhana kwayizulu lokho sibone abantu bethwala abanye besebehamba lapho besiya emadolobheni lani. Kuyatholakala kwakathesi sokusuka kulutshwana, angazi ukuthi kubangelwa yini khonoko. Okungani nje angazi kala ngoba abantu babethwala kakhulu imiquba, kwakubangelwa ukuthi imiquba ayikhona nje emasimini lapha imbhidana yayisuba khona kakhulu, yayitholakala kakhulu. Kanti ngiyakhangela kabethi mina emalangeni nalade ngibhotabhota nje angizange nje ngilubone olude, ngingazi izindawo lukhona nje. Yini imbhida esiyithenzileyo-ke bakhona kakhulu ezikhathini eziningi.
Ake sikhangele ezombusazwe, bakhona yini ababuya bezokhankasa?
Kunjalo simigande ukuthi isikhathi sokhetho sesifikile, amalungiselelo abakhona kumabandla ezombusazwe. Amabandla ezombusazwe ayabe lokhu esenza lokhwana esithi thina bayabe lokhu besenza bebumba ama-structures abo ngaphansi khona ngale besenza njalo nje besenza imisebenzi yabo enjani. Bese kusuka khona njalo labo abanye abahamba nje besenza ama-campaigns abo beshaya imithetho phansi, ngoba abanye bakhona bayalibaleke lapho ukuthi amakhulukuthi abakhankase, kodwa bona bethu begijima phambili bekhankase. Ngokunjalo bakwenza nje sengani bajwayela phansi, kodwa siyakubona kwenzakala nje abantu babe bebhotabhota nje beloku besenza imisebenzi yabo bebonakala ukuthi bayenza imisebenzi yabo njengayonaleya. Kodwa amanye emaphathini njengakuzama ukuthi kade siqinisa kakhulu ukuthi abantu babumbe imihlangano, babumbe ama-structures. Ama-structures yancedisayo ukuthi naso siza ekhethweni abantu bebekwazi ukuthi abantu bakhona njalo bakhona abantu abangaqoqa abantu phansi ku-ground. Ngoba khona kwalo kuyena ukugijima nje uthola abantu besengukhankasela ukuthi umuntu sesifuna ukuthi isikhundla kuphela yokwenza ukuthi bekhathi ekupheleni kwelanga abantu bakhona bengasayinelisi ukuthola lokho abakutholayo ngenxa ukuthi baya bengala ma-structures phansi ku-ground.
Ayakhanya yini ukuthi ngawaphi amabandla akhanya ephithizela khona ngapha?
Amabandla engathi ngiyabona lapha ngibale elezama ukuthi bese likhona bese kusuka libandla le-MDCT likhona, kodwa angazi ukuthi i-MDCT njengoba bangani bazile ukuzinza ukuthi bahlangene kumbe njani. Ibandla labomjurula likhona, elabomjurula likhona sibili nalo likhona liyagqoqaa libandise lokuthi ama-candidate abo ngobani labobani njaninjani ngokunjalo uyabe usibona ukuthi abantu bakhona on the ground.
Ke sikhangele wena ngokwakho, siyazi ukuthi uyangena lawe zombusazwe, bakhona yini abangakhangelela ukuthi uzancintisa?
Mina kambe ukuncintisa kwami kusebantwini, abantu bengathi kangingeni ngincintise ngizangena, kodwa abantu nxa benganikaka indlela naleyo hhayi angisoze ngingeni. Kodwa kwakathethi bengikhuluma nje kulokukhuluma kukhona ku-constituency okukhona nje okuyikho ukuthi okukhona bayakhuluma abantu bayakhuluma abantu, kodwa mina ngiyalalela ngivala umlomo ngilalele ngithi abantu bathini. Kodwa abantu kuhambe ngendlela khonoko abakuthola ngiyangenzeka kwalo kuhlonipha abantu ukuthi abantu bengathi hhayi uthinele laphana ngibone thini ukuthi konke indawo ukukhuluma kwabo kuze kugabha nje i-constituency yonke. Hhayi ngiyalalela bese ngisenzisa inqumo, kodwa kangasifike ekwenzeni isinqumo-ke kanti ngisalalela ukuthi abantu bathini. Abantu bayakhuluma, ngisabanika ithuba lokuthi bakhulume ngonti kuyanelisela yini ukufika lapho engithisha khona ukuthi sekuthile kukhulumile ngithi ya kuyangishuthisa lokukhuluma kwabo.
Hhayi kuyazwakala, hhayi sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Ya, ngivalelisa abalaleli ngithi ngile themba abalaleli bangene kuhle kumnyaka omutsha. Ngisithi mhlawumbe umnyaka lo omutsha inkosi ibe lathi engxaye usiphathele izinto ezingcono empilweni zabantu. Ngiyabonga.
Hhayi lathi sibongile, sikufisela inhlanhla.
Ngiyabonga kakhulu kanje.